atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 kuLwezi 2019. Olamukelayo nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethule ngokusemthethweni ugwalo olwandulela ukusungulwa kwemali entsha ngenyanga ezayo.
Sakuzana PF kuphela kakusebenzi ingqondo yakho, kusebenza ingqondo yesystem. Uyatshelwa okokwenza, wena okwakho sekumele uimplement, uyakuthanda kumbe kawukuthandi. Into ekhona yinto umthuli angena engakwazi uzayithola.
Amalunga edalele ephalamende athi akusiko ukuchaphaza imali ukwenza umhlangano edolobheni leVictoria Falls.
Amboni mehluko mina nxa ngifuna ukukhuluma iqiniso Chris, umehluko kawoko ukuba sefolosi kumbe ukuba seHarare kuyafana konke kulendleko.
Usenator wedalele Melika oyintombazana usechiye umsebenzi ngemva kokuba wayethandana laye haze ebulenjini imfanekiso yakhe ebhunyumunyu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usethule ngokusemthethweni ugwalo olwandulela ukusungulwa kwemali entsha ngenyanga ezayo. Ugwalo leGovernment Gazette olukhitshwe lamhlanje luthi kuzasungulwa imali entsha eyisilinganiso se-$5 le-$2 njalo lolugwalo luveze lokuthi imali yakhona iza kuba iyisimo bani. Lokhu kwethulwa ngusiba lukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangudya ngeviki edluleyo, kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube walandula lokhu esithi akusiloqiniso. Baningi ababeke bakuveza lokhu, kodwa uNcube esala esitha kulamali entsha ezayo. Kambe kungakusitsho ukuthi uNcube usebenza engazi okwenzakala ebhanga le-reserve? Sibuze umbuzo lo ophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla sebandla le-MDC.
Siyakhumbula ukuthi uMthule Ngena wakhupha umbiko ukuthi ufuna ukukhipha ibhondi, ngoba i-bad money ixosha i-good money. Ngokuya kwesikhathi lakwenzanga khonokho wakuphika, sabona instead esekhipha i-US dollar. Siyambona umsekeli kamongameli webandla le-MDC uTendai Biti wakutsho ukuthi sokule mali ebuyayo izim dollar, wakuyala khona lokho. Waphinda futhi njalo ucross wathi yena kule mali ebuyayo ibhondi izimdola wayala. Uma kunje wathi kule mali ebuyayo wayala yena uMthuli, kuyatshengisela ukuthi ba-confused njalo bayesaba ngoba besazi ukuthi abakwenzayo kakuqondanga. Le fueli sananzelela ukuthi uyakhulunywa ukuthi izavuka ikhwelile bayale, kodwa sisiyafika kuphampu sithole ikhwelile. Yikho-ke lizathola ukuthi bayesaba, wafuna ukuthi-ke bajume abantu ngabantu bevula bathole sekulezi mdola, abantu bevuka bathole ifuyo likhwelile, abantu bevuka bathole izinto zonke zikhwelile ngamagwala bayesaba kabazithele.
Ngezinye indlela singathi umphathintambo uNcube usebenza engatshelani labanye yini okwenzakalayo, kumbuya bekwazi nje efuna nje ukukhuluma okungayisikho.
Hayi, kuba kwazi bekwazi ngoba zinihlelo abaye bezenza bengawone baya bekwazi, bese bethiyana kuthina abanye benza amawala ba-announce isikhathi abasifunayo singakafiki. Abanye-ke bese befuna ukuthi bakufihle khona lokho kungaphumi, umehluko nje okhona. So yini uhlupho esidibana labo, ngoba uhlupho baya besesaba ama-repercussion. Bayakwazi ukuthi bangadibona sekubuya izimdola lapha ama-rates athawe kakhulu, ithi luze ivalu ivele ingakangena ebantwini. So yikho befuna-ke ukujuma abantu abantu babona sokusenzakala.
Bakhona abathi usikhwicamfundo uThuli Ncube umphathi intambo wezemali ngumuntu okhaliphileyo okokukhalipha kwamabhuku nje kuphela kodwa phansi lapha nxa sokuyikuthi into zenzakale zingayenzakali kungakuliqiniso yini khona
ukhaliphile wazithi ufundile wazithi uyazi kodwa kuzana PF phela kakusebenzi ingqondo yakho kusebenza ingqondo yesystem uyatshelwa okokwenza wena okwakho sekumele uyimplement uyakuthanda kumbe kawukuthandi into ekhona yinto umthuli angena engakwazi uzayithola yikho wasengena wenza amawala wathi hayi sizakhipha i-bond note iqotha US dollar sizenza lokhu lalokho ekhuluma ngaconsultanga abanikazi bephathi.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu ophatheke kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet ku kheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Amalunga edale lephalamende athi akusiko kuchaphaza imali ukwenza umhlangano edolobheni leVictoria Falls. Amalunga edale lephalamende kunye laweSenate adlula amakhulu amathathu i-300 labanye abanxusiweyo abangamachumi amahlanu i-50 baphakathi komhlangano wokuhlaziya ukuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende olomnyaka ozayo edolobheni leli eleVictoria Falls. Lumhlangano lesihloko esithi ukuhlela imali ngobuciko bokwehlisa indleko kodwa uZulu uthi lokhu yikuchaphaza imali. Sixoxe lomela isigaba seBinga North edalele eParliament umnumzana Prince Dube Kosibanda oyibandla leMDC saqala ngokumbuza ukuthi akusikho qiniso na ukukhulunywa nguZulu.
Aso mnangagwa okhulumayo lapho esikhona khona kathesi akukhuluma imnangagwa lapho esikhona khona iParliament izohlala phansi ukuthi izohlela ukuthi kambe imali enganikwa nguhulumende umnyaka ozayo ukuthi kwenziwe imisebenzi okufuze ukuthi yenziwe imalini inikwa kubani. Mina njengelunga ledale eParliament leBinga North ngikhuluma kanje lokhu ngisukile eBinga amalanga amane adlulileyo asimafoni lawo engiwatholayo avele ekhaya inkomo ziyachuba ngenxa yokuthi akulamanzi amadamu amaningi akalamanzi lesikolo lezikolo actually ezimbili engizifonelweyo bentshela ukuthi hayi thina sesizavala isikolo because akulamanzi. Now lapha esibuye khona yikho okwabelanwa na imali kahulumende ukuthi uhulumende ngomnyaka ozayo ukuze esebenze imalini efize inikwe ugatsha lukahulumende oluthize. Engikufundileyo okwakuqala ukuthi khona amanzi noma izulu ingaze line libe lengi okunganani ufuze siwalondoloze. Siwalondoloza njani? Siwalondoloza ngokumekashu ukuthi engagelezi aye elwandleni kumbe aye kuZambezi. Asiwabambeni lawa manzi ukwenzela ukuthi egcineke okwesikhathi eside. But ukuze lokho sikwenze sifuna uncedo oluvela kuhulumende asingeke sakwenza sisodwa. So ke lokho ukuze ke nami ngiye kugcizelela kuyefika lapho engifuna ukuthi kufike khona kufuze ngihambe lapho kwabelanwa khona leyo mali.
Ye abanye bayathandabuza ukubana kanti vele kungani umhlangano nalo ungenzelwanga eHarare lapho kuvele kuhlala kuhlanganwa khona kulokuya eVictoria Falls endaweni abaningi abayikhangelela njengendawo yokuzithokozisa njalo elamahotela abhadalo enkulu kakhulu.
Engxenye mhlawumbe bona babona ngani nxa siseHarare siyabe sihlala ezindlini zethu. Nxa ngiseHarare ngiyakhetha ukuthi ngingene kuyiphi ihotela ngoba yikho akutshoyo uhulumende ukuthi nxa ngiseHarare kufuze ngihlale ehoteleni. So ke iwetela kangikwazi ukuthi engabe idula kakhulu eFolos ukwedlula iMiklis Hotel eHarare yiphi ngoba sinamalunga awadayela eParliament awahlala eMiklis Hotel. Okokuthi ngabe kuthiwa khona bahambile sayakwenzela eHarare lakho bekufana bebeyahlala eMiklis Hotel, beyehlala eRainbow Towers, beyehlala eHoliday Inn, awakhamba ama hotel wonke awehrale uwaqede ngokudula kwawo.
Liyaphiwa na imali le ethiwa ngama allowance njalo ukudla kwakhona liyazibhadalela na?
Ukudla siyazibonela Chris, into esibhadalelwayo ngale ngumbheda wokulala le breakfast. Angikwazi ukuthi breakfast yabo yenza malini, kodwa idina njengazama ukuyibuza idina yabo ibiza ama 600 something dollars. Idina kasithengelwa nguhulumende, idina omunye lomunye uyazibonela. Nxa uthe wakwanisa ukuthi emini uhambe wathenga idrink, wathenga le sinkwa, wangena laserumini yakho walala usidla ebusuku, yikho khona lokho. Ngoba lathi siyakunanzelela ukuthi ubunzima bona lobo bubonwa ngumuntu wonke, lathi sihlangana lawo.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umela isigaba sePinga North edalele eParliamente engwebandla leMDC. Lokhu sikudaba lunye sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana bekezela maduma fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthi into naleyi kade siyidiscussa sibili, it doesn't make sense. Ngapha bayakhuluma ukuthi bafuna ukwenza ama austerity measures a-emphasize on ukukhatha i-government expense. Then bona bese bephuma behambe beyehlala e-resort town for almost 10 days, besithi badiscuss i-budget. Bona bele i-half space bake bengene phela under i-joint sitting e-parliament, bafuna e-parliament. Wake ngabelanga bangene phangaphinde badiscuss i-issue yangkhona yena le, kungakayi ukuthi ba-serious ngendaba yokukhatha ama-cost e-government. Yabona into abayenzayo ayihambelani laba abakhulumayo. That is where abantu behlala bengazi ama-plans aba abakhuluma ngawo.
Ubona ungani ibandla le-MDC ngalalile na ukuthi amalunga alo ahambe khona le emhlanganweni lo?
So ba endosa phela yena le into abamnanga kwa abathi abamfuni okuyi IDP yayo futhi. So it makes me confused. That's why thina we always saying the MPC I think the best move okumele bayenze kathesi. Abathi bavele bephume eParliament altogether once and for all. Kwenze ukuthi sizwe phela imessage ephuma kubo ukuthi exactly oyikho abakukhulumayo yikuphi. Kunokuthi at one moment bayafuna, the next moment abasafuni. Kuyaconfuse i-agenda yabo exactly okuya bahamba ngayo.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ngamhlangano lo wayenzelwa ngapi ukuze kulondolozwe imali, ngoba sizwa kuthiwa imali esetshenziswe khonale eVictoria Falls iyalingana la le ebingasetshenziswa eHarare, ngoba lako kulamahotela alembadalo ephezulu.
Hayi, abaqinisanga. Ipolosi ze-resort area kuningi abakwenzayo nxa behambe khona ngale. Lama allowances abatholayo maningi nxa besepolosi other than nxa beseharare. And eharare kade bengafuze bebhukha ihotela, kade beyangena eParliament badiscuss i-issue yabo beyiqede. Kube yi-normal sitting yeParliament engela ama allowances abawathola bese-Vic Falls. Abakulanda e-Vic Falls iqiniso abangafuni ukukhuluma ukuthi balanda ama-extra allowance. And bathe bengena umhlangano abanye belokhu bephuma beseyadlala ikhasino, abanye belokhu bephuma besenzani. Kuselwa ukuthi ozaphuma kumeeting kasaphiwe i-allowance, bavuka begcwele bonke okungasela ngithi umuntu ophuma ngithi etoilet begada ama-allowance zona lawo. So I thought kuyafanana lokuthi ngaba seHarare. It's not true.
Lo ke ngumnumzana bekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo likaZulu bexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kulelunga ledalela eMelika eLady House unkosazana Katie Hill osechiye umsebenzi ngemva kokuba wayethandana laye ehaze ebulenjini imfanekiso yakhe ebhunyumunyu. UHill osethandana lomunye njalo owesifazana bathatha imfanekiso benqunu bayasihazwa ebulenjini be-internet ngulowo owayengumkakhe kaHill ukuthi ucine kubangela ukuthi achiye umsebenzi. Lolu daba solubhahile emhlabeni jikelele lapho izithandani ezizehlukana khona bese zihaza imfanekiso yabanye babo bengagqokanga njengendlela yokubazwisa ubuhlungu. kwamanye amazwe afana le South Africa sokwethulwe imithetho ejezisa abayenza lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezamasiko uNkosazana Stars Mathethebe.
Kufanele bathathane imfanekiso kathe sivele njengoba imfanekiso zithatha loba ngaphi loba ngaphi ungabe usakwazi nabantu abathandanayo ngoba abantu besemihlanganweni khonapho umyathatha impikitha ayibona ku-TV from the television omyathatha impikitha ku-TV you know ukuthathwa kwemipikitha kathe sivele sonke into esiphongwa saqakathekanga ngoba lobani lobana ngawuthola umpikitha kabani afuna ukuwuthola
ye kodwa ke imfanekiso esikhathazile yileyi abantu abathathana bebhunyumunyu besecansini kumbe besekamelweni
hayi leyo kuthathana bebhunyumunyu isinto kasikuvumi lokho vele kanti kuthathanelwanani abantu bebhunyumunyu lokho nami angikusekeli ngoba kungavela bathathane bebhunyumunyu okulandelayo impikisa leyo isingalahleka ingene lozinye intuba ezingamelanga ingenekizo njalo nxa bengasathandani bebonana bebhunyumunyu kuyabe sokuyinto engabayenza ukuthi benzelane umona akufanelanga abantu bathathane bebhunyumunyu.
Kuzoba lolunye udaba lokubana bona labo abantu abathathana imfanekiso omunye nxa seyaliwe abesehaza limfanekiso ebulenjini kumele babotshwe bajeziswe kalukhuni ukubona njani wena?
Lelo liqiniso liqiniso kho nxa omunye ehaza imipikitha yomunye ebulenjini ngoba bengasathandani lowo okwenzayo ukuhaza yabotshiswe njalo aphiwe isigwebo esibuhlungu kakhulu ngoba uyabe esephambanise ilungelo lomuntu yena lo wamveza sobala.
Manje njengodaba lolo lenzakale ngapha kwele Melika ukubana untombazana lo kade lesikhundla wacina wachiya isikhundla sona lesi, ubona ungani nxa kungayenzakala eZimbabwe khonapho umuntu ahazelwe imfanekiso yakhe yena elesikhundla esimqoka asiyekele na isikhundla soneso kumbe uZulu kumele amzwele?
Kuya ngokuthi yena lo othi uyeke isikhundla ngoZulu yini otheka yeke isikhundla.
Alo ke ngunkosazana Stars Mathethebe ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye ecingweni esenkayi.
Yikudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli wenhlanganiso yabantu abadinga umsebenzi eZimbabwe Unemployed People's Association.
Ngiyabonga kakhulu sekufunda.
Hayi, mina mphilile. Ungasitshela ukuthi inhlanganiso yakho ithiwani njalo iphathisa oba?
So, iZimbabwe Unemployed People's Association i-organization eyafonywa ngabantu abangasebenziyo, abantu abangelalutho, abantu aba excluded ku mainstream ye economy. So okwenzakalayo ukuthi ngo 2011 bahlangana abantu abangasebenziyo bekhokhelwa yimi ukuthi besungule inhlanganiso le ukuze bebe lakho ukuzisiza ngazo zonke indlela zokuthi be survive, because as you are aware ukuthi ilizwe lakithi okwakhathesi kunzima sivile.
Manje iphathisa njani linhlanganiso? Iyadingela abantu umsebenzi na?
Ye, inhlanganiso le iyadingela abantu imsebenzi, njalo iyancedisa ukuthi abantu bezame ukuhlangana thole uku-approacha amanye ama-organizations ukuze bethole usizo. Sesike satholela abantu imsebenzi endaweni ezishiyeneyo, emagarajini, kuma-factory, lasemakhaya. Silakho ukuthi si ncedise abantu nxa abafuna ukwakha kumbe abantu abafuna ukulungisa izindlela like ama bridges for example eMatsouth we've worked with the community kakhulu ukuvuselela ama bridges njalo by so doing kade sikwanisa ukucreate imisebenzi for abafana abancane abafana abasemakhaya labo ukuze bethole khonoko ukuthi bencede labo imuli zabo sesiye sasebenza labantwana njalo abachiwe ngabazali babo ngenxa yomkhuhlane for example sile project elokhu ze enyama endlovu esilabantwana aba over 15 abachiwa ngomama ngenxa yomkhuhlane siyababhadalela ama school fees siyabancedisa lazo zonke indlela zokuthi bethole ukuthi bephile sesike sasebenza la community emakuzeze sibhadalela abantwana i school fees sincedisa sisebenza la ama parents ukuthi bezame ukuthola indlela zokuthi nabo be support ama communities abo kuyikuthi vele si recognize ukuthi wonke umuntu to is unemployed because le 90% unemployment bakhona even abasebenzayo ba as good as ukuthi vele basebenza
nxa umuntu efuna ukuthi abe lilunga lenhlanganiso aphathiswe wenza njani
umuntu uyakwanisa ukusithola online njengeZimbabwe Employed People's Association uyakwanisa futhi ukuthi contact ngokungena kuhle online uyakwanisa ukuthola ama local contacts of ama coordinators ngoba iZimbabwe Employed People's Association abanye bayazi kuthiwa iZupa i-registered as a trust for the unemployed. So uyakhona ukuthola ama coordinators kuma different areas. For example, eMagwegwe kulama coordinators, eGwanda kulama coordinators, ngoba kule national leadership vele eZimbabwe Unemployed People's Association eyiyo ekwanisa ukuthi nxa kwekuthi ufuna ukujoin wakwanisa ukujoin kumbe wakwanisa ukungithumela i-message even ku-Twitter mina ngokwami u-Innocent Ndibali ukuthi ke ama direction ukuthi unganceda njani kodwa sesike sasebenza sinike kakhulu izinto ezibhedlela sincedisana labantu ngoba ungakhangela omama baningi omama ababelethayo abanye balala phansi sesike sancedisa ngembheda ngengubo ngento eziningi so abafuna ukusiza bakwanisa ukungicontacta mina directly ku-Twitter kumbe ku-email ku-ino.ndibali@gmail.com
hayi kuyezwakala isikhathi sesinga savumi sibongile kakhulu mnumzana Ndibali
ngiyabonga kakhulu
lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli wenhlanganiso yabantu abangelamsebenzi eZimbabwe Unemployed People's Association ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba okwamanje sengilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer. Sibona ukuthi inyanga le esesiyigqibile ibingeyokunanza lo mkhuhlane. Sixoxa lomongikazi unkosazana Rebecca Madlela oyingcwethi kulolu daba.
Mina ngisebenzela ku-industry clinic. Besisenza imikhankaso kakhulu ukukhuthaza izisebenzi esilazo. Omama bonke labo baba ngoba imvukuzane yebele yayikhethile ukuthi kumama kumbe ngubaba. Labo baba bayayenza imvukuzane. So sibe lawo umkhankaso wokuthi besikhuthaza wonke umuntu nje ukuthi abuye azohlolwa. Sabahlola njalo sibafundisa ukuthi bebodwa labo bangazihlola njani.
Manje abantu babuye ngobuningi babo yini?
Babuye bebaningi kakhulu ngoba sikhe sakuqalela ngaphambili sibili ukwenzela ukuthi bakuzwisise singakakuqalisi. Babuyile obaba, babuyile omama lanxa obaba bengani bayathandabuza kodwa hayi babuyile.
Ye kodwa bekungaphandle kwembadalo yini?
Yebo kungaphandle kwembadalo ngoba senze okudinga esisebenzelana labo kwezempilakahle abeZimbabwe Family Planning Council yibo ade bekhona ukuzosincedisa ukuthi umkhankaso lowo ungani uyaphumelela. so ke kungaphandle sibili kwembadalo kuyikukhuthaza nje ukuthi abantu bananze nje impilo yabo impila kahle yabo
bekumele abantu labo beqeda lapho bayingaphi ukuthola usizo
abantu labo bethi nxa sebehloliwe singathi nje kubo bonke labo esibahlolileyo abafika about 50 akula esimtholileyo ele ezitshengiselo ukuthi kule mvukuzane but besikhuthaza njalo ukuthi bahlale behlolwa ezibhedlela zikahulumende kuyahlolwa njalo eZimbabwe Family Planning Council okusiphayo nje ukuthi nxa sesiya esibhedlela sefuna yena ukuyazihlolela kumbe kudokotela oprivate ozimele yedwa sokumela kube nenhlawulo sokungani kuyabadiscourage-ke khonoko
manje abantu bengabe bezayenelisa leyo mali yini kumbe zikhona ezinye inhlanganiso ezinakekela laba bale mvukuzane abangenelisa ukuzibhadalela
inhlawulo ziningi kakhulu ikakhulu nxa uzihambela wedwa kungala mkhankaso njengalowo esiwubizileyo kuzima emuntwini ukuthi akwenze akukabi le nhlanganiso ezizimeleyo kwelakithi lapha eZimbabwe ezikhangela ngomkhuhlane wemvukuzane okwehlukene njengokuthi umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho ingcono ngoba ikhona lapho kwenziwa khona kungala nhlawulo abantu bathole usizo kodwa nxa sokufika esitejini sokuthi sokuyimvukuzane yebele kusukisela usiyahlolwa uyabhadala usutholakala ukuthi ulawo umkhuhlane uyabhadala nezitheji zangikhona imithi yangikhona naleyo ama-chemotherapy ayadula okungaphezulu kakhulu so akulula emuntwini osekhaya la
kulabo-ke abafuna ukuzihlola ubungabaxwayisa uthini kumbe ngubaba kumbe ngumama
kubomama kulula ukuthi bazihlole ngoba ikakhulu ngemva kokuthi esengenile esikhathini yisi isikhathi sokuthi ngemva kokube seqedile ukungena esikhathini azihlole khona ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi nxa esezangena kumbe esesikhathini ama-hormones ayenza ukuthi amabele angana akhula
siyabonga sithandekile Mhlanga kuhlelo lwethu lwabesifazane kwezemidlalo lamhlanje izwekazi le-Afrika liphakathi kokujabula kulandela ukunqoba okwenze iqembu le-South Africa elomdlalo we-rugby elithiwa ngama-Springboks elitshaye leNgilandi 32-12 laphakamisa inkezo ye-2019 Rugby World Cup. Sixoxele wake wadlalela iqembu leZimbabwe le-rugby lama-Sables uThulani Thabulawa njalo ongumqeqetshi womdlalo we-rugby.
It was evenly contested. Lana Nitan Kangela Villain from the first few minutes Ghana the old corner South Africa is getting upper hand on Nama collisions and la scrum. By he came by winning a scrum actually. Then I'm a first half and by winning a scrum. Once they mastered the scrum, could you very England the visible back foot. And then we Savell and the South Africa would corner England. Good loose play was better. They were so they contact England will get that ball. So England would be better good loose player. So I thought England might take advantage of that loose play and use Ama Illustria to gain any advantage. But unfortunately, since they've been beaten from collisions like a scrum and other stuff, they couldn't match the pace of the Springbok.
Umumo unjani khona ngapho eZimbabwe kulabo abathakazelela umdlalo nalowo sizwa abaningi besithi balokujabula kakhulu wena kuyini okubonile
ya ikuthi bengiyibukele ngingikhaya ngisendlini but iningi ngikubonile kuma social media kuma groups abakhodise kahle
yes sizwa kuthi
Bese bayakhosa kabi ngoba iningi bebevele besupport iSpringboks. I think maybe ngenxa yokuthi uBeast udlalela iSpringboks and uBeast ngowethu ngangekhaya ngapha so iningi sibile routing for iSpringboks.
Yes, sizwa kuthiwa khona ngale eSouth Africa bakhona abangela kujabula besithi bona iqembu leli alitshengisi iSouth Africa yona ngokwayo ngoba kulabensundu abalutshwana. Uke wakuzwa yini lokhu njalo wena ukubona njani?
I think lokho is personal ukuthi umuntu yabe kubona njani kucele lakhe ngoba mina nangikhangela igame ngiyabe ngikhangela igame ukuthi badlala njani so ukuthi khona i-representation i-unfair kumbe amakhiwa abalungu banengu labantu abamnyama ngingathi khona it's a personal view
lona iqembu leZimbabwe ubona lingafika yini kusibanga esesifikwe yileli ele South Africa lama Springbok
nxa kuyikuthi siyenelise ukureturn ama-players ethu lathi sesingafika ku-World Cup level, but ukuthi siyithathe i-committee, hayi, that would take iminyaka sibili.
Lo ke nguThulani Tabulawa owake wadlalela iqembu leSebhuls leZimbabwe eleRugby esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilani.